inhlanganiso le ibunjwe ngodokotela abongi kunye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo kweleBritane ukuthi ilwisane lokusabalala komkhuhlane wesihudo owekholera osukhathazile eZimbabwe. Umnumzana Freeman Ncube oyeMatabeleland Development Committee ngomunye owasungule inhlanganiso le.
Thina ke njengeMatabeleland Development Initiative sibone kufanele ukuthi sihlangane lezinye inhlanganiso labodokotela, labonesi, labanye inhlanganiso nje ngesiphangephange ukuthi sihlangane saforma iDiaspora Cholera Crisis Committee.
Uye phambili uNcube echaza ngomsebenzi wali committee.
Inhlanganiso leyo sizama ukuthi sibone ukuthi siya enza ama-research kulabodokotela phakathi ukuthi babone ukuthi yikwini abangawuncedisa, abangancedisa ukuthi sibone ukuthi siyakuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungayi phambili. Singakulungisa lokho, kuzayenza ukuthi sibone ukuthi izinto eziningi eziyizo akade zidala umkhuhlane lo ziyaphela.
Umkhuhlane lo uyavikeleka njalo awukho emazweni asathuthukayo. Kutho uNcube othi umangaliswayo ukuthi kwenzakala njani kweleZimbabwe ukuthi abantu babulawe ngumkhuhlane onje.
Lokhu sisehluleka ukuthi sivikele umkhuhlane okwenza ukuthi siwuvikele. Ngicela ukuthi abangane bami bonke abakudiaspora labangaphandle asizameni ukuthi sincediseni umkhuhlane lowo ungakaphumeli ngaphandle, ungakafohli ukuthi ugcwale yonke indawo.
Uqhubeke uNcube ekhuthaza uhulumende ukuthi alungise impompi zamanzi.
Ama-local authorities nohulumende into yakuqala bazame ukuthi balungise lawo maphayiphi adubukileyo ayiwo akhipha amanzi angcolileyo angena kwamanye amanzi lemgodini, ama-bore waters asengcolile ngenxa yamanzi la angcolileyo avela emaphayiphini. Siyazama nathi nje njenge-Diaspora Cholera Crisis Committee ukuthi sihlanganise izimali, sithumele izimali ukuthi ziyencediswa khona ngale.
Izibonakaliso zalomkhuhlane ikuzwa isisu esibuhlungu njalo sikugijimisa uhuda ubuye uhlanze uzizwe uphela amandla ubuye uzwe uwoma. Inwethu zezempilakahle zithi umkhuhlane wesihudo sekholera wenqabelwa ukuhlanzeka, udle ukudla okushisayo njalo ubilise amanzi kuqala ongakawanathi. Ngimela isitudio 7 eLondon, igama lami ezwe Jesus Banda.